Sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa nguPresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango. Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe liqhubekela phambili lihamba njani. Njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi, indaba zokuhlupheka kwabantu, nendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo, njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha. Ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe, ngoba iMDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu.
Ungachazisela abalaleli Dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi?
Isikhundla ezizancintiswa isikhundla Vice President, Secretary General, Chairperson. Bone ngani lezo yizo eziqakatheke kakhulu. President befanele lakho kulo mncintiswano lapho, kodwa-ke akulamuntu omunye ngaphandle kukaPresident Chamisa ozibekileyo. Ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala.
Sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano, kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho. Akukho yini okunye okungabuya buthumuthumu mhlawumbe kuliphazamisa?
Siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezanu PF izohlale lokho iqhubekile, ihlalele lokho iziphathe kabuhlungu ngokuthi izama ukulwisana lo President uChamisa. Angiboni kuzasebenza, ayikho into ezamisa ukuthi uPresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla leMDC, njalo elungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe, senzela amahlabezulu elizwe lethu.